khona kuyinto enhle ukuthi vele indaba ye-corruption ibanjiswane ngoba kwamaqhina umuntu oyedwa ngeke asukume alwe le-corruption especially eZimbabwe nge-level lapha esikhona. But what remains important ukuthi oqakathekileyo ukuthi ingatsha lezo ezifakwayo ukuthi zibambane lezakhe zona vele indaba ye-corruption phakathi kwazo bona baqale bayibamba njani, balama-policies anjani nge-corruption bona phakathi kuqala bengakabambani lezakhe, ngoba izakhe izahudulana labantu abavele beyibo abale-corruption ize fihle i-corruption yalabo igijimisa i-corruption yabanye. Asingeke sikhulume ngeZimra, ifile imali iZimra every month every day kubotshwa abantu beZimra nge-corruption. Aziqale zina lezo ngatsha ziklinwe zona.
Sizwile njalo Isaac isithi isithole imali edlula i-100 million.
Layo Isaac kulabantu abanye abaphumayo, sike sezwa abanye babo sebethintwa futhi ngendaba ze-corruption, kuyibo kumele belwisane le-corruption. And futhi siyayibona Isaac nanoma bengafuni ukuphumela egcekeni, bakhona abantu abaziwayo kumele ukuthi izinto ze-corruption ngase zibabambile, kodwa lokhu bebacezaceza lokhu bebacezaceza bengafuni ukuba ukungena kubo. So kunzima ukuthi siyithembe ngento eyikhulumayo kuphela Isaac ingasifakelanga sibili ilezi nsuku ezivabo zithi ngama-villageni egcekeni ukuthi nazi into esizibambileyo. Lokhu sikuthethe kuzibani sesimenze so, lokhu sikuthethe kuzibani sokwenze so. Mhlawumbe imali ye-corruption edliwayo eZimbabwe lingaba lama-report aphumayo kuma-non-governmental organization, you'll be shocked ukuthi we are talking of ama-billion of dollars anyamalala through corruption eZimbabwe. So yena le abathi bayi-recovele i-teaspoon nje emalini esicaba ekumele ukuthi ngase besitela ngayo njengezakhe, ngoba i-corruption eZimbabwe ikuzinge eliphezulu kakhulu eliyethusayo. So kabafakele ama-villageni acacayo, nansi iphume kubani usiyenzwe so, nansi iphume kubani usiyenzwe so, ngoba lokhu kuyakuyikhuluma nje ukuthi sicabanga ukuthi balamazinyo kanti akulanto abayiyenzayo.